Sinanzela njalo ukuthi umkhuhlane wendlela osihlasele ngabantu, kulabantu labanye abahlatshwayo esizwa ngabo kumbe abanye singabe sibazi abahlatshwa sibili ama-injection yokuqala lesibili kodwa betholakale be-positive. Bakhona abantu abanjalo lanxa singeze satsho sibili inani lakho alinganani kodwa eqinisweni lawo bantu bakhona. Ngakho abantu bagcina sebele mbuzo ukuthi kambe pho sihlabelane, kodwa-ke siyathola ukuxwayisa okuhle kulaba bezempilakahle abakahulumende labona abakamasiparata bezempilakahle ukuthi hatshi bo singakwethuki lokho. Vele ukuhlaba kutho ukuthi awusawubambi umkhuhlane lo we-COVID, kutho ukuthi ungaze ukuhlasele eqinisweni kuyancedisa ukuthi ungabuyi ngolaka ubuye nganeno umuntu engabi lokugula athi lanqala kodwa aqhubeke ephila kuhle ezenzela ezinye izinto engalali phansi. So yiyo ubuhle bokuhlaba kodwa eqinisweni bakhona sibili abantu abahlatshiweyo ama-injection amabili abagcina bengabagulayo. Kodwa nxa kunjalo sikucela kakhulu kuzakhamizi ukuthi hayi singadinwa siqhubeni siyahlatshwa, khanya ungathi umkhuhlane ukhona and okungasincedi kwalesi sikhathi ukuthi engcele umkhuhlane ungamemetheki kakhulu lanxa usihlasela kodwa usihlasele uthole umzimba ulamandla ukuthi sihlatshwe.
Sizwa kuthiwa lapho kuhlatshwa khona kuyaphithizela, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Kutshengisa ukuthi lesi sikhathi khathi esibuye sibili ngesiqulu angesivuve esikhulu, hhayi lowana esawubona ngale kuqalisa last year ngo-March. So abantu abaningi kubahlasele and sokusenza ukuthi abantu bangahlaliseki bazikuza imbuzo eminingi. Njalo nxa sikhala la manani siyananzela ukuthi labantu abasitshiyayo ngenxa yalobukhuhlane inani lakho aliqhubeka lisanda. Sokusegcene ukuthi lo mkhuhlane ukhona and uhlasele. Ngokunjalo sokufanele lathi nxa singabantu silandele izilayezo esazitshelwa ukubana sizigcine, ngoba eqinisweni khathi sakula umuntu othandabuzayo lo mkhuhlane ukhona ngeqiniso. Well sinanzela futhi ukuthi ngenxa yokwanda kwamanani alo mkhuhlane khathi abantu abaningi sebefisa ukuba nabahlabe. Ensukwini ezedlulileyo ngale besikhonona njengezakhamizi sinanzela ukuthi bekuhlatshwa endaweni ezikhatshana, kade kuhlatshwa empilo, kuhlatshwa e-UBH, kubuye kuhlatshwa engutsheni okuyizibhedlela ebezikhathana kakhulu labantu. Ngokunjalo-ke besiloku sile nkulumo sixoxisana sisithi ama-authorities abananzeli ukuthi indawo lezo kuhlatshwa khona zikhathana abalethe indawo zokuhlabela ebantwini. Sinanzelayo khathi sokuthwalela amanye amanjekiseni amaningi abalisiweyo sebebuyileke ebantwini, sebegcwele emalokitshini, bagcwele emaklinikhi, indawo eziningi kuhamba kuhlatshwa and sinanzelela kuma-market places kuyahlatshwa. Kodwa sikunanzelayo kakhulu sinanzelela ukuthi indwendwe zakhona zinkulu ziyesabeka and khonoko abantu abaningi bayama usuku lonke engahlatshwa engasuke ihambe engahlatshwanga. Khonoko kule ngozi yokuthi abantu nxa besima isikhathi eside futhi into esihlukuluzayo khona ukuthi sesesaba futhi ukuthi engcele umkhuhlane uzamemetheka ngamandla, ngoba abantu sebeminyana betshona bekhona phani ilanga lonke. Kuba le ngozi yokuthi lo mkhuhlane sungamemetheka. Njalo okunye okusususizi ukuthi siyananzela ukuthi abantu bayasitshela abanye ukuthi leyo ama-2 days ekhona phana engatholi ithola ukuthi ahlatshwe ngenxa yokuthi indwendwe zinkulu. Engxenye esingakutsho esikucela ukuziphatha amandla ukuthi azinanzelele zibe lo hlelo olubambekayo oluhle oluzancedisa abantu ukuthi bangahlali endwendweni zokuhlaba isikhathi eside. Engxenye abangakwenza okunye okuqakathekileyo ukuthi abantu bangafika bangene endwendweni balandele abantu ngikubanika engxenye amakhadi ukuthi hayi nxa befuna ukuhlaba engxenye bethu bona amakhulu amabili 200 banika abantu abangu-200 bonabo inamba zokuthi hayi lina liyahlaba namhlanje asithi kumbe ngomvulo, bahle banike futhi elinye inamba futhi yokuthi lina amakhadi linanga liyahlaba ngolwesibili, lina ngolwesithathu, kube njalo kube njalo.